sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Namukela ngenkulu injabulo emsakazweni we Studio 7 ngesonto mhla ka 18 kuNtulikazi 2024 ngusithandekile Mhlanga. Ngincwabakazi endabeni zethu lamhlanje uMongameli Emmerson Mnangagwa lamhla utshele umhlangano wabakhokheli bamazwe akuSADC ukuthi uhulumende wakhe usenikeze umhlabathi oyi 1 hectare eMuseum ye-African Liberation eHarare ukuthi wakhelwe khona ukuphathelane lalomanyano. Wasesiyatshengisa omunye wakhe weBotswana ipulazi lakhe eKwekwe.
Bekungasoze kube lutho umdlalo ungaphumeleli ngoba ama-leaders eSADC ngabantu bayo kuningi babo balobudlelwano babo obuthile okuthi thina abantu ngabaphasi ngaze sibe sihlaba umkhosi kodwa bona balobudlelwano babo.
Iqembu le-Highlanders lingena kuma-quarter finals kulomncintiswano we-Chibuku. Kumncintiswano we-Chibuku ngemva kokunqoba i-Green Fuel lamhla enkundleni ye-Barberfield Stadium koBulawayo.
Abahlosele iqembu lebhosa umelika yancube unqobile Ndlovu kanye noMavelas Chikumira. Ngimpumela itsho ukuba iqembu le-Highlanders selidlulile kusigaba se-quarter final kumncintiswano we-Chibuku ndawonye leManika Damu.
Owayemela ibhinga idalela ephalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda obikwayo ebotshwe izolo eBright Bridge ubikwa esehanjiswe eHarare njalo akukacaciwa ukuthi wetheswa cala bani. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. UMongameli Emmerson Mnangagwa namhla utshele umbuthano wabanye abakhokheli bamazwe akuSADC ukuthi uhulumende wakhe usenikeze umhlabathi oyi 1 hectare eMuseum ye-African Liberation eHarare ukuthi kwakhelwe khona ukuphathelane lalumanyano. Kuhlanyelwe isihlahla salumanyano eHarare kwethekelelwa lezinye indawo andubana uMongameli Mnangagwa watshengisa omunye wakhe weBotswana umnumzana Mokgweetsi Masisi ipulazi lakhe. EleZimbabwe lithi umhlangano weSADC Summit izolo lapho elithethe khona isikhundla sokuba ngumgcini sihlalo walumanyano leminye eyandulele umbuthano lo iqhutshwe kuhle. Kodwa umongameli beComoros leMauritius bebengekho kwathi weZambia waphatheka ekumabonakude. Ugwalo lezifingqo zezivumelwano zalumhlangano olweCommunique lubonisa ukuthi kukhulunywe ngezihloko ezehlukeneyo ezigoqela ezomnotho, ezempilakahle, izivumelwano zokuthuthukisa amazwe akuSADC lezokulondoloza ukuthula. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa nomnumzana Ambrose Sibindi, ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo eyisiphathamandla senhlanganiso yeZCTU.
Nxa ukhangela ubungumhlano esithi thina ubungumhlano ogcweleyo ngokule khora okutshengisa ukuthi singathina ngumhlangano ophumeleleyo. Kodwa ke ukuphumela ngokubuya okucociweyo lakho esilethemba ukuthi vela imhlangano leyo ungayinanzelela. Ngiyangithi nxa abantu abaningi bethi hayi imhlangano nje routine kufanele ihlale isenzakala, namhlanje sikhangele ukuthi umhlangano wakhona ungachitheka sebebamba lokhwana okunye bokungathi kungabe kusalele. Lama heads of state abuyileyo sibona la abuyile njalo asizwayo sizokuthiwa kube lo hlupho khona ngale, kodwa sibona ngathi bakhulumisane ngendlela kade bekhulumisana ngayo vele nxa beqhubeka ngeSADC. Kodwa njalo fanele sibekwazi ukuthi vele bekungasoze kube lutho umdlalo ungaphumeleli ngoba ama-leaders eSADC ngabantu bayo kuningi babo balobudlelwano babo obuthile okuthi thina abantu ngabaphasi ngaze sibe sihlaba umkhosi kodwa bona balobudlelwano babo, yikho beqhubeka besenza imhlangano. Imhlangano yabo njalo iqhubeka iphumelela.
Sibonile ukuthi abanye bebesithi bazatshengisela njalo uhulumende ubezama ngamandla wonke ukwenqabela. Singathi lokhu yikho ukuqhubeka kuhle yini kumbe abantu amalungelo abo ancindezela?
Well, okokutshengisela sikuzwile sibili nje okusitsho ukuthi akuphumelelanga. Kule zinto eziningi ofanele sizinanzele, okokuqala akuzange kucace ukuthi obeqoqa lo mhlangano ukuthi kutshengiselwe ngubani, ngoba bonke abantu ababebuzwa amahlanganiso bezibuza zonke ziwala zithi hayi thina siko khona apha siko khona apha siko khona apha asakwazi ukuthi bakhona siyazi bekuqoqa khona oko kumbe njalo ingxenye yipropaganda ikade kufanele kube yalokho asikwazi ukuthi leso le social media i-social media yakhuluma into ezinene umuntu angakhuluma abantu ababili bethi hayi akasebenzi mhla sinabe sithengisela kuyagcwala igaba lokho ubona ngathi iliqhisa ungathi indaba emqoka kanti oli njengabantu ababili abathathata ababongikhuluma ku-social media bese besenza ungathi kule nto enjalo eyenzakeleyo kodwa ngesikhathi futhi esifana nayo singakhohlwa esinye isizathu sokuthi ezimbabwe akulula ukuthengisela lapho sithanda basi akulula kuba nzima kangaka ngoba lo hulumende ahlanyathela abantu phansi ongavumeli ukuthi batshengisele ngoba ukuthengisela abanamalungelo abo uhulumende wethu uhla akunyathele phansi engasiniki ithuba lokuba namalungelo wethu siwaveze kube secekeni owesithathu andisiyabona futhi kube lokho abantu ababothiweyo okuthiwa ngibona abade beqoqa ukuthengisela asithi liqinisa ukuthi kade beqoqa ukuthengisela nje ukuthi phela bona abade yiwade beqoqa kade bengasekho ukuthi baqoqa abantu phoseko ngabe kwehlule nxa ulawa siloqiniso kodwa abantu ngobuningi babengathi befuna ukuthengisela nxa ukuthi kade bekhona nabo bahle besaba so ke ezimbabwe njengoba sitsho ukuthi hhayi umbuzo wakho nayilwane onzima umbuzo wensimi okuthi kwesikhathi ungatshengisela ungagcina kulinyazwa abantu kumbe kugcine kufa abantu kumbe kugcine kubotshwa abantu so abantu kade sebenanzela ukuthi ngaba njalo abantu abakusebesala besisabe bedibeke emuva yiko abantu ngathi sebedonisela inyawo emuva bengafuna ukugijima phambi kwalezi zinto ngoba iminyaka yonke lengu-40 abantu hayi ngu-44 abantu bazamile kodwa-ke zikhangani baziphusha abaningi sebediniwe lelo liqiniso lakhona badiniwe so ke yikho ingxenye yokuthengisela loko whether kuliqiniso bekungamanga kungabe kungaphutshana
lo mnumzana Ambrose 70 siphathamandla senhlanganiso ye-ZCTU njalo icubungula ezombusazwe besixoxa la ecingweni ekobulawayo Oyemela ibhinga notsa ePhalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda obikwa ebotshwe emngceleni weSouth Africa leZimbabwe eBeitbridge Border Post izolo ingena elizweni ubikwa ilokho esezandleni zamapholisa njalo ukacaci ukuthi wetheswa liphi icala ilunga lebandla leCCC umnumzana Patricia Sibanda utshele Studio 7 ukuthi umnumzana Sibanda uthwalelwe enkambeni yamapholisa eHarare lamuhla njalo basadinga amagqwetha angamela Asenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngalolu daba kodwa esikhulumelisawo umnumzana Paul Nyathi izolo ubikwe sithi kulokuthula elizweni kuqhutshwa umhlangano weSADC amanye amabandla aphikisayo labalwela ilungelo loluntu bayakhonona ngabathi yikubotshwa mahlayana lokuhlukunyezwa kusukela kusalungiselelwa imihlangano yeSADC ngoba kucatshangelwa ukuthi bafuna ukujengisela abanye balokhu bevalelwe entolongweni njalo bengakhululwa ngemali yesibambiso yebail umongameli Emerson Mnangagwa waxwayisa ukuthi akufanelanga kube lo muntu ozaphazamisa ukuthula kuqhutshwa imihlangano yeSADC okwagcizelelwa ngumphathi ntambo obona ngokwenzakala elizweni umnumzana Khazembe Khazembe lo sikwamishi wamapholisa umnumzana Godwin Matanga owathi kulungile ukuthi kube lamapholisa lamasosha amaningi ezitaladini ngalesi isikhathi abanye bathi lokhu yikwethusela abantu lokunyathezela ilungelo labo ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane eleRussia lihlasele eKyiv lamhla ngezikhali zama-missiles osokungokwesithathu kuyonale inyanga kodwa iningi lama-missiles la libikwa belingafiki indawo njengoba abedutshulwa lapho ethutsha kutsho abezomvikela e-Ukraine isiphathamandla sogatsha lwezomvikela eRussia umnumzana Sergey Popko uthi kusobala ukuthi yena engeyisiphathamandla sezomvikela e-Ukraine uthi kusobala ukuthi eleRussia lisebenzise ama-missiles ayenziwe e-North Korea kubika abezindaba abe-Reuters Izulu lesikhukhula eleHurricane Ernesto eMexico City libikwa liphele amandla izolo lalubhekisa eBermuda phezu kolwandle lweAtlantic ngemva kokuchaphela eBrithani likhatshwe ngumoya omkhulu kubika abezindaba abe-Associated Press Okwamanje sengilitshiya ezandleni zikaThabo Kancube.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami Mutabaka Ncube. Namuhla sixoxala nkosazana Mhlela Usizo Ncube owaziwa ngelokuthi Chef Mhle olapha eMelika ukuzopheka emcimbini weGlobal Feast.
Kuzabe kulokudla okuvela eMorocco, ukudla okuvela eNigeria kanye leZimbabwe. Mina njengoshefu vele Africa ngizapheka ukudla kwaseNigeria okugoqela ifufu, isitshwala sabo sekhasava, inkukhu yabo elomsobho abayithi asepo, bese kuthi okwakithi eZimbabwe ngizapheka idelele, amacimbi njengenjayelo, uludo ledobi kunye nenembe, konke kuhamba lesitshwala samabele, amabele abomvu kanye lenyawuthi. Ngathi kahle kahle isitshwala setsweta. Ngizabe ngisebenzisana labo chef umgangatho ophezulu abamazwe ashiyeshiyeneyo. Inhloso yikuthi sazise abantu ngapha eMelika ngomsoco wokudla kwase-Africa. Njalo ngokuphenduphenduka kwami lapha e-America senginanzelele ukuthi abantu bayavuleka, bayafisa ukwazi ngokudla kwakithi.
Ukudla okhuluma ngakho lokho singakukhangelisisa ukudla kwesintu njalo. Abanye abatsha eZimbabwe abakwazi kuyini okwenza ukuthi wenelise ukuthi ube sibakwazi ukuthi ukudla okwesintu lokho kuphekwa njani.
Isika yempilo yomuntu, imbali yakhe, isiko lakhe, lothando nje ufunyana ekudleni. Ngenhlanhla yamaSwazi ehambeni lwami as a professional chef ngabhoda amazwe omhlaba, ngananzelela ukuthi abantu ngendawo ngendawo bayaqakathekisa ukudla kwabo. Kodwa mina lapha emvela khona angananzelela ukuthi silokukhangela phansi ukudla kwethu. Lami ngabona ukuthi hayi, kungumsebenzi wami ukuthi ngifundise abantu emhlabeni ukuthi lathi silokudla lapha esisuka khona sikhuliswe ukudla. Mina ngingumuntu olenhlanhla enkulu kakhulu ngoba ubaba lomama balekhaya usaxolisana namaxolisana kobhewula. Ngakhula ngilogogo, bonke laba abantu babelima ukudla lokho engiza kupheka la. So ekukhuleni kwami ngafundiswa ukukupheka yikho esasikudle, yikho kwasikhulisayo. Kodwa ngangingazange ngananzelela ukuthi kuzaba yinto emqoka empilweni yami. But ngokufunda ekuhambeni emhlabeni ngananzelela ukuthi ngokudla esilakho sibusisiwe. Xa lathi singakhweza ivolume ngakho mhlawumbe kungathola indawo emhlabeni, you know. Xa abantu belima babekwazi ukuthi hayi, ukudla kwabo kwamukelekile, mhlawumbe abale nhlanhla yokukufinyelelisa emazweni lakho kuthengwe kuthuthukisa izimpilo zabantu ikakhulu emakhaya.
Kulenze isuku sibona abantu beqakathekisa kakhulu kumbe bexhumanisa indaba zokupheka lo ukwethekelelwa kwelizwe. Ngombono wakho okwenzayo lokho kulakho na ukuthi ukuthuthukise hlangothi lwezokwethekelelwa kwelizwe?
Ukwethekelela kwami ngonkwenkwezi lapha eMelika, ngibuyele ekhaya kwaba labantu abavela eMelika abane ababa lentshukuntshu yokubuya bazobona abantu beZimbabwe babona ukudla kanye lendawo, baba lenzwisiso yokuthi iZimbabwe lokudla okuhle, labantu abalothando lemvelo nje enhle. Ngokubona kwami asengihlangene labo abaningi, isifiso sokuze eZimbabwe sebelaso ngomnyaka ozayo. Ngikhangelele ukuthi ngalolu hlelo engihamba ngalo lwe-Indigenous Culinary Festival ngikwazi ukulinga abantu ababalwa noma bangadlula amajumi amabili bakwazi uzonyathela eZimbabwe, bahambele kuma-communities badle ukudla kwethu, babone indlela esiphila ngayo eyeqiniso. Futhi into engiyithandayo ukuthi la mahotela akwelakithi asekwamukela ukuthi afake ukudla kwesintu ukuze abantu bazwisise ukuthi lase Zimbabwe silokudla okuhambelana lathi.
Imisebenzi ayitholakali elizweni njalo kulabo abazama ukusungula amabhizimusi umumo ungathi ukuba nzima. Kodwa yiwaphi amazwi ongathiyela abatsha?
Yebo, tabuka kunzima kodwa iqiniso elikhona ukuthi akula muntu oqala emqongweni, wonke umuntu uqala phansi. Njalo nxa kulento oyithandayo dingisisa ulwazi ngayo, uvume ukufunda, uzame. Xa ungehluleka ungadeli, kumele ube lesibindi. Xa ungawa uvuke uzithintithe, uqale kutsha.
Kusigaba sabatsha namhla besixoxa nonkosazana Mhlela Usizo Ncube owaziwa ngelokuthi Chef Mhle olapha eMelika ukuzongena umkhosi weGlobal Feast. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguTabaka Ncube.
Siyabonga Taboka. Okwamanje sengilichiya ezandleni zika Gibbs Dube.
Sigcina masiko wethu. Owenze
umsebenzi. Salamukela kwezamasiko lilami uMthembu Sithembayo uGibbs Dube. Namhla ke ngoqoqa lo mnumzana Mbuso Ngwenya incwadi kwezamasiko. Kukhona kade bekwenza namhlanje uNgwenya khona ngale ke kule South Africa. Ngwenya siyawamukela kuhlelo
baba. Ah ngibingelele baba uDube ngiphinde ngibingelele labalaleli bethu bomsakazo esiwuthandayo.
Yey, lento beliphumaphumile akusithethiwe lingaphi?
Namhlanje baba uDube besivakashele indawo ayabayikiza bethi kusemfeha ingaphambidlala nje uma udlula isirastu bhele nasebhoda yasebucwana kule ndawo ke laphana okwakungesinye sezigodlo senkosi uMzilikazi lapha eyayakhele khona ikakhulu okubalulekile ukuthi kwaba umnyaka wokugcina okuhlala kwayo lapha eMzantsi Afrika ngonyaka ka-1837 lapho yaqala khona ukuthi ibisekisa amabombo le ngaphezulu.
Yes, ngathi kuqakatheke kanganani ukuthi le ndawo nethi.
Uqakatheke kakhulu baba uDube ngoba uveza ubuqhawe obenziwa okhokho bethu kanye nenkosi yethu engumsungulo wesizwe sakithi. Ngoba lapho ohamba khona uzothola ukuthi kukhona uphawu abalushiywa engathi imaki abahamba beyishiya okubonisa ngokusobala ukuthi ukulwela umhlaba e-Afrika kuqala ngamatshi and abantu abaqala yibo abantu abafana nabo okhokho bethu nayinkosi yethu uMzilikazi. Njengoba namhlanje amabhuna ayakuveza ukuthi bona akulula ukuthi bathi bona bazocelebrate ubuqhawe babakhokho wabo babakhokho babo bengathithanga igama lenkosi uMzilikazi esizwe sabeCwana.
Yes, ngathi indawo leyo igcinwe njani kumbe sekuliganga nje?
Indawo leyo iliganga ngoba namhlanje vele inhloso enkulu bekuwukuthi siyeqeda laphana ngoba kwathiwa isikhumbuzo laphana esingathi i-monument. Kodwa-ke kukeke ngathi besinganakekelwa okutheni kodwa kuwe usobala ukuthi ngokuhlala kwabo laba be-Afrikana baye bavumelana ukuthi isikhumbuzo esifana naleziyana kufanele zigcinwe kangangokuthi bafuna ukuyithuthukisa indawo la bayidivelope kuze kugcine kwathiwa nezitaji engathi yezithombe mhlawumbe naye naso senkosi uMzilikazi kubonisa ngempela kufundisa abantu abatsha ukuthi kwenzakalani kuleyo ndawo kanti futhi bafuna ukuthi kusetshenziswe njengecebo lokwakha ubumbano i-unit ukusebenza ndawonye kungabe kusabhekwa kakhulu ukuthi kwakuba nokulwa phakathi kwabokhokho bethu.
Yes, ngathi licentela umhla liyaphinda liphindele futhi ngomnyaka ozayo kumbe kuyabe sekulungisiwe bathini khonapho?
Sikhangelele phona ukuthi ngomnyaka ozayo babuye basibize ngoba kukhanya ngathi kukhulu abafuna ukukwenza laphayana. Kukhanya abafuna ukukwenza akukhona kodwa bafuna ukuzilandelela zonke leziya ndawo lapha inkosi yakithi eyakhele khona futhi ikakhulu lapho okwaba nezimpi khona ezathinta bona isizwe sabo kanye nesizwe sakithi.
Yes, ngathi-ke siyabona ukuthi khonapho-ke lisenza njalo lina lizafakani kukhonokho kumbe labe lilandela kathi ukukhuluma wona?
Ye, noma ngeke ngelule kakhulu okunye okungaphendulwa ke yiwo abantwana basendlunkulu kodwa sikuphosile lathi ukuthi siyafisa ukuthi phela akuthi uma kusenziwa ama-display lana i-monument leyana iveze nezakhiwo ezibonisa ukuthi ukhokho bethu ngaleso sikhathi bona babehlale ezakhiweni ezinjani okufana nezindlu leziyana esiye sizibonelesana esinamaqhubuvana ukuveza ukuthi babehlale endaweni ezinjani izikhali njengoba sike saya futhi kwenye indawo elaphayana e-Free State abantu kusevekpop okuba nempi eyenzeka ngaphambi kwale yasemoseza eyenzeka ngo-1836 yikho-ke besibhekelela ukuthi nakhona futhi benze into efana naleyana othi uma ungena khona uyayibona imkhonto yabo eyayiphathwa ngokhokho bethu amahawu asekhona kahle kahle bafaka wona ngokwawo ababewadobha kuleyo simi yempi yangalolo suku bese kusuka le bhayibhili labo elifuna ukuthiwa balivula bebongumdalo wabo ngokuthi bathi bona banqoba inkosi uMzilikazi ngoba kibo ukunqoba unkosi uMzilikazi bakuthatha njengento enkulu ngoba iyinkosi eyayisesabeka kakhulu yayinamandla
hayi siyabonga kakhulu-ke lo ngubaba uNgwenya uMbuso Ngwenya incwadi kwezamasiko esintu besixoxa laye khona ngale eJohannesburg kule South Africa lami namhlanje uMthembu Sithembayo uGibbs Dube. Siyabonga kakhulu baba Ngwenya ungaphila kusasa.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Thank you.
ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungamile inkomo namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla
siyahlana sibingelelana sihlobo zenkosi ezithandekileyo ngolunye usuku njalo lapho esivuselela khona imoya yethu ngokuzwa ukuthi kambe ilizwi lenkosi lona lithini kithi njengoba singabantu benyama nje esihlala sikhalile ngalokhu ngalokhu ukukhala-ke kuvele kuyingxenye yomuntu kodwa-ke okuhle ukuthi nxa sikhala sidinge lapho esingaduduzwa khona le moya yethu ivuseleleke lokukhala nje singenzi lutho ngithemba liphilile-ke zihlobo zami ngesizwe ilizwi lethu lanamhlanje esiyalithola encwadini yabasekorinte bokuqala isahluko seshumi nantathu sizafunda nje amavesi amabili kuthiwa lapha kuvesi 1 noma ngikhuluma ngezilimi zabantu nezezingelosi kepha ngingenalo uthando ngiyithuse elikhencezayo ngensimbi encincedayo uvesi 2 noma nginokuprofetha ngiqonda izimfihlakalo zonke nokwazi konke noma nginokukholwa konke ngangokuba ngingagudluza izintaba kepha ngingenalo uthando angiyinto yalutho lapha-ke uPaul ukhuluma indaba eqatha ukhuluma nendaba yothando uthando oluyilo olungafaniselwayo uthando thando olulohlonzi uthando lwamampela nxa ingatsho uyatsho-ke lapha uthi uvesi 1 baningi abantu abakhuluma izinto eziningi ezimnandi ezihlabusayo endlebeni zalabo abalaleleyo okuphuma emlonyeni womuntu kunzima kwesinye isikhathi ukuthi ukubambisise ukuthi kambe lokho okukhulunywayo kuphuma kuliqiniso elisenhliziyweni yini kumbe nje ngamagama aphongukuphuma emlonyeni enhliziyweni kungelalutho njengoba siyake sibone sengisitho kulabo abatshadileyo bayafunga benze izinqumo zibathembisane ukuthi bazathandana baze behlukanise ikufa mina lawe siyakwazi ukuthi lezo zinqumo eziningi zakhona ziphelela emoyeni kuthi lalokhu ababekuthembisana besithi luthando kungabi yinto yalutho ngobana abantu kwesinye isikhathi abaluzwisisi uthando lolu olukhangelelwe emntwini uthando olutsho nguPawuli uthi ungaze wenzeni ukhuluma amagama amnandi kanjani kodwa nxa lawo mazwi lawo magama lezo zithembiso lezo zinqumo zingasekelwa luthando lweqiniso uyafana nje lensimbi encencethayo ephongubanga umsindo abantu bayizwe ukuthi insimbi le iyancencetha iyakhala kodwa kayitsho lutho kuba ngumsindo nje uphela baningi abantu abavula imilomo yabo bekhuluma izinto ezingayisizo sithola semagumeni kuningi okungahambi kuhle ngoba nabantu uthando lwabo lungekho kodwa amagama la mazwi maningi abanye bakhulume baze bakhulume lezindisi ezinkatha abantu sice beqakeza beshaye izandla abakuzwayo ngamazwi aphuma emlonyeni baqakeze bashaya amakhwelo kodwa-ke nxa sekuhlolisiswa kahle sekulaphayana kuyatholakala ukuthi insimbi nje encencethayo engelalutho ngoba uthando luyabe lungekho uPaul uthi asifunde nini ukukhuluma izinto ngothando siqinise kusukela enhliziyweni kungaze kwabasemlonyeni kuphela asikhulekeni baba thixo oyingcwele sicela uthando lweqiniso oluncike oluvelela ngakuwe sibusiswe ngojesu yakhuleka amen
lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla jiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamile inkomo
Kweze midlalo, intatheli zindaba yethu Joseph Njanji, usethulela impumela yemidlalo elidlalwe lamuhla kumncintiswano weChibuku Super Cup.
Iqembu lelindazi linqobe leGreen Fury nge-3 kanye emdlalweni oluqhutshelwe enkundleni eBarber Fields namhla emini. Abahlasele iqembu leBhosa ngumelikhaya Ncube unqobile Ndlovu kanye noMavelas Chikumira. Limpumela itsho ukuba iqembu lelindazi selidlulile kusigaba se-quarter final kumncintiswano weChibuku ndawonye leManyika Diamonds, yona inqobe iChegutu Pirates nge-3 kanye leSimba Bora, yona inqobe iRentals nge-4-3 ngemva kokutshaywa kwembekwa. Izolo ngomgqibelo iqembu leFC Platinum linqobe leTel 1 nge-1 kanye eleBikita Minerals linqotshwe wan kanya ngele Cape United kuthi ele Chicken indinqotshwe nge-5-4 ngele yada ngemva kokutshaywa kwembekwa. Kusenjalo iqembu leDynamo linqobe leZesco United laseZambia nge-1 kanya kuhlandla lokuqala elo mdlalo weCAF Confederation Cup preliminary round oqhutshelwe enkundleni eGaborone Stadium kwele Botswana namhla emini. Ohlosele iqembu leDynamo nguTanaka Shandiro, njalo umdlalo wehlandla lesibili uzadlalwa ngomgqibelo ozayo kwele Zambia. Iqembu leDynamo lisebenzise inkundla eGaborone ngoba elizweni leZimbabwe kungela inkundla elungele ukudlalelwa imidlalo eqoqwa ngaphansi kokuqondisa kwenhlanganiso ye-Confederation of African Football, i-CAF. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Ukusenjalo, owadlalela iqembu lesizwe lama-Warriors uDumisani Mpofu uthi abaqeqeshi abayizizalwane zelizwe leZimbabwe kumele baphiwe ithuba lokukhokhela leli qembu kulokuthi liholwe ngabanye. Intatheli zindaba yethu uJoseph Njanji usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umpofu uthi usiya ngaye yaloba abaqeqeshi abadabuka kweleZimbabwe yibo abaphiwa umsebenzi ngoba imbali yomdlalo wenguqu iveza ukuba iqembu labesilisa elimela ilizwe leZimbabwe lenelise ukuyadlala kumncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi le-Africa ngaphansi kwenkokheli yezizalwane zakuleli.
Into yokuqala esimele siyilungise into zezifa ukuthi at least singaba nezifa ezoqasha ukhoshi. Kathesi ukhoshi siyaqasha noma ini muntu, but ungakhangela kuma-coaches wonke la esakhwalifa ngawo ngalapha eZimbabwe bonke labo wakhangela ufabish eufabish ibhora yethu yangenele fiction but azange ngiqualify, but ama-coach ayiqualify ngalapha eZimbabwe. So kumele ukuthi silungisele le nto ukuthi silungise izifa, ama-former players ayekumele angene kwizifa and then ibhora yethu iyaphambili.
Umpofu beyingxenye yeqembu elimele ilizwe leZimbabwe kwakuqala kumncintiswano we-AFCON ngomnyaka ka-2004 elizweni le-Tunisia. Lelo qembu beliqeqetshwa nguSandile Chitambo, wayesebenza ndawonye loRaman Kumbo kanye loBrenham Siska.
It was an honor ukuthi udlalele i-national team yethu le yaqualifya first time ne-second time. And i-team yethu sadlala uJoel Phahla, uZenzo Moyo, Peter Ndlovu. It was a solid team. I think go Africa size go number 6 or 7 because we size solid. Ngoba size this kind of thing is strong.
Ngo-2006 uCharles Mhlaori nguye okhokhele iqembu leZimbabwe ladlala kumncintiswano we-AFCON oqhutshelwe e-Egypt. Ngo-2017 kube nguKalisto Pasua kuthi uChitambo uphinde njalo ngo-2019. Isizalwane selizwe leCroatia uDravko Logarusic nguye obezibambile ngo-2021 lapho iqembu leZimbabwe liphumelele khona ukuyadlala ku-AFCON ebiseCameroon. Loba nje wasuka waxotshwa, isikhundla sathathwa nguNomen Mapeza. Umpofu waziwa ngegama lokusoma elithi Commando, waqala edlalela iqembu elincane elalidlala kusigaba sika Division 3 esikodlweni iHarare.
Ngidlalele ibhola ngikalise ngine 18 years. Kade ngidlalele unye uyi-team okwakuthiwa yi-Aluminium Tigers. YayikumaZimbabwe ground and then ngathengwa from Aluminium from straight to Division 3 ngadlala i-Premier League, i-Rufa Rovers.
Ngemva kwalokho umpofu udlalele amaqembu abalisayo le-Blackpool kanye lele-Cape United kweleZimbabwe, ukuthi kwele-South Africa udlalele iqembu le-Bushbucks. Okwamanje ungusomabhizimusi edolobheni le-Harare. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Singakalugqibi uhlelo lwethu ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Wayemela iBhinga edalela ePhalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda obikwa ebotshwe izolo eBeitbridge, ubikwa esehanjiswe eHarare, njalo awukacaci ukuthi wetheswa cala bani. Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje. Abanganelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho kuya ebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.